sekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo kobulawayo lapho kuvulwa kakutsha indlu yokugcinela izigulane ezelatshwa zihlala esibhedlela eka-Ward B5 elungisiswe ngamankampani awencingo awe-Net1 de-Tel1 phansi kohlelo lwabo lwezigidigidi ezedlula ezilikhulu zamadola phansi kwenhlelo zokuncedisa emizameni kahulumende lokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya uchaza isipho abasithole lamhlanje.
Namhla impilo besi vula i-B5 ekade ilungiswa kuhle ipendwa irenovetwa ngabantu be-Tel1 Net1. I-ward isinhle kakhulu yikho sithabile kuzayenza ukuthi into esifakwe i-Tel1 Net1 balifaka imbheda engu-30 balungisa konke babisingubo lama-sheets balungisa lama-toilet lama-floors bafaka amakhetheni amahle kakhulu yikho ke sithabile lapha kuzanceda ukuvikela umkhuhlane we-COVID lokutritha abantu ngoba babisile imitshina enjengama-monitor khonapho. Siyabonga kakhulu.
Umphathintambo obona ngezamagagasi oluyilo ugatsha olulawula amankampani encingo umnumzana Dingimuzi Phuthi uchaza kabanzi isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Silapha empilo Central Hospital ukuzokupha isipho esikhulu sempilo umgodi wamanzi owagejwayo le-ward eyalungiswa kuthiwa i-B5 yafakwa imitshina lezinsuku yezempilakahle ukwenzela ukuthi sibe ngumzekeliso wokuthi bonke abantu abaphatheke emsebenzini wokupha bakwenze khonokho. Lokhu sikwenza siyi-ministry sisebenzisa amankampani angaphansi kwekhwapha lethu i-Tel1 le-Net1 njalo kuyikugcwalisisa ukubiza ukwenziwa ngupresident umongameli welizwe ubaba u-E.D. Mnangagwa ukuthi nansi inyoka singene endlini asidingeni siyibulale ngoba i-COVID yayisingenile phakathi kwabantu sokudingeka ukuthi kube le ndlela zokwenqabela ukumemetheka kwayo. Yikho ke lapha-ke sizobona ingxenye yemisebenzi esenziwe i-Tel1 le-Net1 bekhokhelwa yi-Ministry of ICT ngoba kwakuqala bakwenza e-Harare Central Hospital eGomo bencediswa njalo lo mama u-First Lady owadinga ezinye impahla ezancedisayo basuka khonapho baya e-Beatrice Infectious Hospital bayazigebha umgodi sebebuye lapha bezokwenza okufanayo. Yikho ke hayi ngimpululu yodwa-ke namhlanje ukuthi sibe sithe gwaqa sikhangelane lalokho.
Odokotela labongi babonye kakhulu isipho samankampani encingo i-Net1 le-Tel1 lesi becela ukuba amanye amankampani labantu makhaza labo benze okufanayo ukuze uZulu athole ukwelatshelwa endaweni ehlanzekileyo njalo elamaphilisi lemitshina yonke edingakalayo ekusizeni izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.